So we zika descend of a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 uNhlolanja 2023 moKhethu Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukwabiswa kwabo yikwesaba kwezanu ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokhu abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo.
Okwamele kukhangelisiswe yisizathu sokubana lowo mhlangano umisekweni. Nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano yenze, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo.
Abakubandla lezanu-PF bathi amapolisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo. Izakhamizi yezakha ikilinika emathebeleni North zicela uncedo. Zathethulela ezemidlalo, ezamasiko, ezabatsha, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo. Amapolisa asevimbe imihlangano embalwa eMtare, eMarondela lezinye indawo zelizwe esithi ibandla leli alicelanga kahle ukuba lingene kuZulu. Kwesinye isikhathi amapolisa athi abantu yibo abangafuni ukuba kube le mihlangano ye-CCC. Umnumzana Abednego Bhebhe okubandla leli uthi usephelelwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba ibandla le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ungakhangela i-CCC isinqatshelwe ukuthi yenze ama-rally posts indawo ezidlula ezingu-6 eziyisikhombisa ukuthi benze lawo marali. Okutshengisa ke sobala ukuthi ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ukuthi khona ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokhu abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile. For 43 years ilizwe leli silithatha emakhiweni lalilizwe elalisetshatshwa i-Afrika yonke. Namhlanje ilizwe lapho selikhona selise iswa ngamazwe wonke awe Africa kungenxa yeZanu PF. Akula nto abangayitshintsha abehluleke ukuthi bayilungise in 43 years. Uhluphe sikilo lokubhidlika komnotho esikiyo lokubhidlika kwelizwe esikiyo kudalwe iZanu for 43 years. So kabahlale phansi baphumule yikho sikucela kuphela kuZanu PF.
Yes, siyakuzwa kakhulu bebe kodwa sizwa ke kuthiwa ke kulabanye benu asebephuma kusisisibe siyangena kuZanu PF. Kambe ngabe kuliqiniso khona ukukombe uhamba njani?
Labo kuthiwa ngama defectors uyabona ke ipolitics ye guerrilla warfare ivele isaziwa ngeinfiltration. Iguerrilla warfare ayila formula yikho besenza ukuthi kulabanye abantu babo abawafakayo ukuthi bajoin amabandla aphikisayo ngenxa yokuthi ke nxa sokubuya isikhathi secampaign balakho ukuthi bese besithi bona hayi lina yenzane ngani selisuka ngapha libuya ngapha sibe sivele sibazi kodwa kufanele ukucabange lapha muntu wakithi ukuthi okuqakathekile abantu kufanele babekwazi ukuthi thina samukela wonke umuntu ozwa ubuhlungu eZimbabwe obudalwe yizani. So laba abadefectayo ngabantu ababhadela imali, bebhadalwa ngoba balambile, abanye babhadalwa nje ngoba vele basemsebenzini, abanye siyabe sibazi kodwa thina ngenxa ukuthi we are a democratic party kasali muntu ofuna ukuzojoyina ibandla lethu. Lalo oyabe vela kuzanu siyamfuna. Okwesibili abantu bezanu bane abasuka kuzanu besenza kusisisi banengi kakhulu, sikhuluma abantu abanengi kakhulu kodwa ke kasibakhulumi ngenxa yokuthi siyabe sifuna ukubavikela ukuthi bangavictimizwa izanu. Izanu siyazi ngokuhlukuluza, siyazi ngomoya omubi, siyazi ngokutshontsha, siyazi ngecorruption, siyazi ngayo yonke into embi. Into embi eZimbabwe iyaziwa kuzanu PF. So abantu labana nxa kuthiwa badefecta besuka ebuhleni besiya ebubini kutsho ukuthi ke amadlozi abo abaflatheni.
Umnumzana Abednego Bhebhe lilunga le-CCC. Abakubandla le-United Zimbabwe Alliance labo bathi amapolisa avimba imihlangano yabo. umfundisi Frank Mhlanga umsekelo kaMongameli webandla leli ukhala ngokwenziwa ngamapolisa.
Kuyadanisa kulosizi ukuthi thina ku-opposition parties sihlala siyaliswa ukunikezwa imvumo yokuthi sibambe imihlangano yepolitiki. Thina njenge-United Zimbabwe Alliance OZA sesihlangane nakho kanenginenye sacela i-clearance eZimba East basalela, eChitungwiza i-cleanup campaign basalela, eSeke basalela, indawo ezinenye bayala kodwa iZANU PF ihlale inikezwa nje bengayelelo, benganqatshelwa. Kuyadanisa lokho.
Loke ngumnumzana Frank Mhlanga okubandla le-United Zimbabwe Alliance. Kodwa umnumzana Tafaso Mugwadi owebandla le-ZANU PF uthi amapolisa alandela umthetho hatshi ukuba asebenza lebandla le-ZANU PF. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gula Mzanka, ilunga lebandla le-ZANU PF.
Okwamele kukhangele esisweni yisizathu sokubana lowo mhlangano umiselweni. Nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano uyenzwe, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo, okuhlanganisela abantu ababehlala endaweni yona leyo kumbe abayenza amabhizinisi endaweni yona le elikhulu kwenzela umhlangano. Abantu bengabona kuyi-security threat yokuthi kube umhlangano, nabo balulungelo lokuthi beyale ukuthi umhlangano uyenzakale. Lokhu kwenzakala emtari ukuthi abasomabhizimusi babone ukuthi hatshi kuyingozi kabhizimusi nabo ukubana i-TCC yaziwa ngomsindo ukubana iyenze umhlangano. So yinto etshiyeneyo ukuhamba ngendawo ngikhuluma nje thina eBinga bayavunyelwa i-TCC yayithi yakuvela amapholisi ezele umhlangano wayo yapostiponda ngenxa yezulu yavunyelwa njalo ukuthi iyenze umhlangano wayo yayala ngoba iyasebenzisa iphuwa.
Ye kodwa siyabona ukuthi-ke okuhluphayo ukuthi kukhanya kuvinjwa imihlangano ye-TCC kuphela ezanu yaqhubekela phambili kwenziwa kuyini khona
lapho ingathi nje angila amanye ama-examples ezindawo okubana kuyalethwe i-TCC ngikwazi nje emtare ngesizathu engisikhulumileyo kodwa kwezinye indawo mbona beseza sibele mhlangano yabo bekhululekile ngingazi kwenye ezinye indawo lapho abayaliswe khona kodwa i-constitution umthetho uthi wonke umuntu okwakhathesi uyavunyelwa ukuthi ekhampeni ngoba sesifike kunyaka wama-election.
Ye kodwa nxa abantu bengavinjwa ukuthi bayenze imikhankaso yabo pho bakhuluma njani loZulu?
Yikho nje ngitshilo ukubana asilaqiniso lalabo abaziweyo, asilaqiniso lokuthi yebo ngempela bayalisiwe ukwenza ngoba abantu be-TCC kumele sikulandelele ukuthi bayathanda ukukhuluma amanga, bayathanda ukuba ngokhalide. Singatshona kuphala sibili kungela even i-evidence yabantu abayalisiweyo engiyaziyo yindaba kuphela enye emtari yenginike isizathu why beyalisiwe kodwa izindawo zonke amapolisa akhululekile bayenza imihlangano yabo yaqala nje ukuze ukuthi bayalisa.
Lo ngumnumzana Gulda Mzanka, ilunga lebandla le-ZANU PF obexoxa ngeStudio 7 eseBinga. Izakhamizi ejibajiba esabelweni seMathebeleni North ezakha ikilinika zicela uncedo. Akasizwa umnumzana Simo Ncube, omunye wabaqhuba uhlelo lolu, ekhuluma ngokucelwa ngabakucela kuZulu.
Thina sisele upane esigabeni sejibajiba kujibajiba wadi. Sisele upane siyizakhamizi zejibajiba wadi sakha ikilinika umtholampilo wethu. Ngakho kathesi sesizamile saphakamisa sesifike ku-window level. Ngakho sesilama challenge amaningi, sesishotelwa izitina lama elesambenda. Ngakho siyacela kuZulu weZimbabwe, kuye wonke umuntu ongizwayo, ukubana siyacela izandla abantu bakithi lisincedise. Besisakha sisebenzisa ukuthaya izimali lamabele, sihlanganisa amabele. Ngakho kwathesi sesikusimo esibi ngoba izikolo zisanda kuvulwa, la mabele kasisela, abantu sebekhala labo ukuthi abasela lutho. Ngakho besicela izandla kini lonke bantu bakithi ukuba lingasincedisa ngakhonokho elikwanisa khona ukuze iklinika yethu lathi iphuthe, ngoba abantu bakithi bahamba uma ngomude besiya esibhedlela lapho bathola khona usizo ngakho silesifiso sokuthi umthambili wakithi lati uphele ngakho abalesifiso sokusincedisa bengathinta kunamba ethi +26378983502 inamba ka chairman wejibajiba clinic eyinye ngu +26371737107 le ngeyami usidikisela siyabonga kakhulu bantu bakithi
ye belifisa ukuthi abantu balincede ngani baba
sicela izandla
iclinic le imaye ngathola usizo iphele ingaba lesizo kakhulu abantu abaningi kakhulu ngoba silama ward ayakhangela lejibajiba le ama village angafika 15 abantu abakhalayo bonke abahamba umango babe siya esibhedlela kugcwalisa nzima kubomama abazithweleyo ma esethewa le problem wa isizo samqalisa angakahambi silabantwana abafunda behlala esikolo labo kwesisikhathi ma bephathekile kungaba losizo kibo ma sebethola usizo ngaphana besebudwane esikolo ngoba iklinika yethu phansi kwesecondary lapho kunabantu abahlala khona yikho sifiso kakhulu ngoba umango esiwuhambayo siya esibhedlela esiseduze kwethu iSt Paul lelenkalisi kungumango omude kakhulu ongavumi ukuthi uhambe masinya ngenyawo
uNomzana Simo Ncube uhlala ejibajiba esobeleni seMathebeleni North. Singangeni kusigaba esilandelayo sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sebethi baphose inkulungwane ezingamajumi amathathu 28,000 abantu ababhubhe kwele Turkey lakwele Syria kulandela ukuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo. Abakunhlanganiso ye-United Nations bathi kukhangelwe ukuba inani leli lizakhuphuka ngoba kucatshangelwa ukuba baningi abagqitshelwa inhlabathi yezindlu ezadilikayo kuzamazama umhlaba. Leli bhilitane libika ukuba ibutho lakwele Russia lilahlekelwe ngamasotsha amaningi kusokwana ezedluleyo ngenxa yabanye babo abangalolongwanga ngemfanelo, ukungazi abakwenzayo kanye lokuswela imibhobho eqondileyo enjengaleyo esetshenziswa libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu kwele Melika abedlula izigidi ezingamajumi amahlanu 50 million bakhangelwe ukuba namhla bazabhejela iqembu ePhiladelphia Eagles kumbe eleKansas City adlala umdlalo oqakathekileyo weSuper Bowl. Sokwisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngokwenziwa nguBulelani Lophengula Khumalo, wakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo ukuba yinkosi yesizwe samaNdebele. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo. Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha, sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Baba Dubele, njani abalaleli? Noma nje ngingesona isikhulumi senkosi, kodwa ke ngizakhuluma ngolomhla ngothi njengoba ngikhona kwezamasiko. Engunanzelelayo ukuthi inkosi yethu iyazama ne-ofisi layo ukuthi abantu ngabe bayabambana beyisizwe senkosi uMzilikazi ngaphansi kwayo inkosi uBulelani kaLobhengula, basebenze ndawonye. Lokho kuzakwenza ukuthi le mthwalo enzima engeke ithwalwe ngumuntu oyedwa noma ababili okanye abathathu ibe lula abantu nxa bebambele. Khangela kule zinto ezingama-project enziwa yilezi izi-structures ezizothiwa ngama-cooperative, ama-companies. Ukubambana nje kwabantu kungenza ukuthi kusuke omkhulu umsebenzi.
Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha, sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Iningi labantu bakithi abalana ekhaya, kodwa uzanazelela ukuthi uma ngabe kade bengahlangana, ake sikhulume nje mhlawumbe ngezindlu zenalezi. Bethayelana izimali, kwakhelwana izindlu, kungaba yinto nempela ingenza ukuthi isizwe sibe nempumelelo. Kunje njengoba abaningi besemazweni, isikhathi sabo sokuba semazweni siyaphela. Lamazwe omakhelwane nawo asethanda ukukhathala ngokugcina abantu. So bekufanele ukuthi ngabe abantu bayasondela ngempela ubanjani, kuphunye le plan ukuthi kungenziwani engenza ukuthi kube le soft landing ngale khaya. Uma sifika sifike vele sile zinto zethu sesiziplanile, okanye siqala ama project okulima, okanye siqala ama project ayokufundisa abantu abethu IT, into ezifana nalezo. Yiloko iofisi lenkosi eliphezukwana liyafisa ngayo yonke indlela engani bonke abantu bengasabela besondele bebambane kusetshenzwe kuyiwe phambili.
Phosele ukugcina ngwenyanga singakagqibi udaba lethu lamhlanje.
Uzananzelela ukuthi iningi labantu bakithi le misebenzi abayenzayo akuyona imisebenzi lana etheni, kodwa ke bona ngokwabo bangakunanzelela ukuthi bebodwa nje bengazakhela imisebenzi futhi ezobapha inzuzo enkulu kakhulu. Yilokho nje engikukhuthazayo ukuthi engani singasondela singaphansi kobuholi bethu sisebenzeni ndawonye bafowethu, lokho kungasifikisa kude kakhulu. Siyabonga babuDube.
Siyabonga kakhulu ke mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Besixoxa ngokungenziwa isizwe sikaMthwakazi ukuze kuthuthukiswe uZulu. Sikesizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungame lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba lokukholwa kuNkulunkulu. Izabala kumaHebheru chapter ka-11 verse ka-1. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Siyakwazi ukuba siphila emhlabeni lapho kulula ukuba ukholwe into oyibonayo. Kulula kakhulu ukuthi ukholwe into engaphambi kwamehlo akho. Siphila njalo emhlabeni lapho abantu ababuza yonke into. Okuba nzima ukuba umuntu aphonge ukukhola into kokuqala, kodwa uyafuna ukubuzisisa adingisise ngento leyo ayizwileyo. Manje nxa sibuya kuNkulunkulu, into eqakathekileyo esiyisebenzisayo ukuze sifinyelele izinto eziningi uNkulunkulu afuna ukuthi asinike zona, sisebenzisa ukukholwa. Ukukholwa ke yiyo indlela uNkulunkulu asebenza lathi, yiyo indlela uNkulunkulu asiphendula ngayo, yiyo indlela njalo lathi esikwanisa ukuthi siqiniseke ngezinto uNkulunkulu asithembise ngazo. Nxa sikhangele lapha kwabaseHebheru leyi chapter 11 verse ka-1, ngiyathanda ukuba nxa usuwedwa mlaleli wami ukuyibala uyiqede yonke le chapter, kodwa nizakhipha okuthize engifuna sikunanzelele. Ukuthi okokuqala, nxa sikhuluma ngokukholwa sikhuluma ngokuqiniseka ngezinto lezi esizithenjiswe nguNkulunkulu. Yikuqiniseka ukuthi lokhu uNkulunkulu asithembise khona elizwini lakhe kuliqiniso. Njalo kuba uNkulunkulu nxa esithembise ulutho ulamandla njalo uyakwanisa ukwenza lokhu asithembise khona. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sisiza kuNkulunkulu siduba ngokuthi asinanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani. Ukuba yena wayevele ekhona umhlaba ungabi khona, kalasiqalo njalo kalasiphetho. UNkulunkulu ke nguye njalo esikwazi ukuthi uyikuqala njalo uyisiphetho sento yonke. Njalo siyakwazi ukuba yena amandla akhe uNkulunkulu dala mkhawulo, akulalutho olungeme, akulalutho esingathi luyamehlula. Nxa singazwisisa zonke zona izinto kuNkulunkulu, sizaba ke lokholo oluqinileyo ngezinto uNkulunkulu abesithembise zona. Siyasibona uJesu elapha emhlabeni ukuthi isikhathi esiningi wayesebantwini woba lokholo. Esithi khona ungaba lokholo oluncane olulingana la i-mustard seed, le mbewu ye-mustard. Lona lolokholo liyabe lulingene ukuthi ukwanise ukuphakamisa le ntaba, ukwanise ukuphakamisa izinto ezingaphakamiseki ngokholo. Okwesibili engifuna sikunanzelele ukuba nxa silokholo siyaqiniseka ngento esingayibona, singayithandazela leyo nto. Ukuba uNkulunkulu bengicela ukuba wenze lokhu nalokhu nalokhu, usuqeda umthandazo wakho uyabusala ungumuntu oqinisekileyo ukuthi lokho engikuthandazileyo kuzayenzakala ngendlela leyo engiyithandazileyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyazithandaze nini? Letha ke lokho okuhluphayo kumbe yintaba bani phambi kukaNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu siyahlanganela ngokukholwa labalaleli. Ngabe kuyikuyini okuhlupha abantu abakho abalaleleyo kathesi? Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba baba, leyo ntaba ebahluphayo kayisiphune, iphume, isuke, kube lesimanga, kuguquka izinto, kutshintsha izinto, lalaba abadinga izinto batholeke lezo zinto ngegama likaJesu. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sonke isikhathi sezabatsha wezabatsha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selupani ngokubhekane labatsha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo, bayadakwa kakhulu.
Yes, siyaxolisa lapha ke besesifake esakwenza ngeviki ephelileyo. Kwezemidlalo-ke ake size ukuthi silale namhlanje usithethelelwe Quinji Sibanda, umqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe iLemighty Warriors. Use umqeqeshi wabaqeqeshi womdlalo wenguqu, kubika uJoseph Njanji.
Owesibanda nguye wesifazane wokuqala ukuqeqesha kusigaba se-Premier Soccer League ngesikhathi eqhatshwe ukuba ngumsekeli kalizwe sweswe kuqembu le-Cholocho. Usekwenzile njalo njengoba esebe nguye wesifazane wokuqala ukuba umqeqeshi wabaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe. Kulezi nsuku phakathi kokufundisa abaqalayo ukwenza izifundo zokuqeqesha ehlelweni oluqhutshelwa esikolo se-Milton High edolobheni lakoBulawayo.
Khosi kalevu 1 that's the first course ama beginners. Sekugroup esilayo and so far is rising. Through our theories, we have the through our practicals of our teaching of techniques, then we talk about topics for our exams. So they are examined.
Ngaphandle kokuba umqeqeshi wabaqeqeshi, uSibanda uvele ngumqeqeshi osebenza lamaqembu abalisayo labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors.
Because of kufaphi ngathi economic aspect wasoye ukuthi lami, because I'm a coach, I've invested much coaching, yabe ngifuna to really live on my career. Sometimes I find myself ngisebenza kakhulu emajojeni than ever fasting, but obviously given a chance and getting a team ukuthi where I can at least get a living, because you know you've got a family to take care of, yeah, well. So my priority really lies with the women, but sometimes it's gonna say things they ever fun in. Of course also it's for the challenge, just that challenge to coach it guys live we ever fun.
Phakathi kwabaqeqeshi abangamashumi amabili lambili abaphatheke kwizifundo lezi eziqhutshelwa esikolo se-Milton High kulabesifazane ababili kuphela. Usithethelelwe ukuthi balokhu besanda kancane kancane abesifazane abaphatheka kunhlelo zokuqeqesha umdlalo wenguqu, njalo zelabo abake badlala ukuba labo bafundeni ukuqeqesha.
I applaud the two ladies for taking that initiative and ukuthi bebe part of that course. Fine, some more ladies are coming. They, I mean, I remember all the courses that I did. Probably I was one female out of the rest of the participants. But now, ngibona ngathi ama attendance abangcono, but ngicabangela ukuthi they can be even much better. So ama ladies amaningi who really want to be part of football, I encourage them ukuthi bethi take up even former players or players that are really reaching twilight zone yabo in terms of playing, bethi beqalise ukuyenza amakhosi.
Usithethelele udume kakhulu edlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lapho edlala khona labanye abagoqela uNomsa Boys Moyo, uRosemary Mgadza, uPrecious Mpala kanye labanye. Ungomunye wabaqeqetshi abalesithupha sikaCAF A esidingakala ukuze umuntu aqeqetshe kusigaba sePremier Soccer League. Ngaphezu kwalokho ke wenza izifundo zokuqeqetsha elizweni leGermany, ikanti kathesi uphakathi kwezifundo zokuba abe ngomunye wabaqeqetshi abafundisa abaqeqetshi emazweni akuzwekazi lase-Africa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sibongakhulu ke Njanji kwezomculo sixoxa loSomnotho Nkomo.
Akabingeleli, ngisacela ukukhuleka endlunkulu yakithi koKhumalo, ngibe sengibingelela nasesilweni inkosi yakithi uBulelane loBhengula kaMzilikazi. Ngibe sengibingelela kuwe estudio nakubo bonke abantu esebenza nabo sanibonayo. Ngibe sengibuya ngibingelele isizwe senkosi sonke ngithi sanibonani emakhaya kuphi nakuphi la kufinyelela khona umsakazo. Studio 7. Uno sati, uno sati basta, uno sati kwe. Uno vale, isaya vale. Ngoba ngangithemisile last ukuthi ngenzeka unyaka u-2022 kuphela iCD seliphumile mhlambe noma ngaba yisingile, kodwa akusahambanga kahle ngoba saphuma nakuma COVID namakampanies senzima lapha nalapha ya. Kodwa ngiyathembisa lo nyaka ukuthi hayi kukhona impela engizoza nakho kuhle kakhulu. Ngibe sengibuya ke odabeni lwengoma, ngizolokhu ngilalise njalo ingoma zami ezimnandi ezaphuma last ngoba nje ngizeza laphana nengoma njengamanje engizo ezodlalwa lapha nababudube ethi yona ngcono ngcono shade mpoyeni. Lapana ngikukuzela kakhulu ukuthi masingakhulelisa odade wethu maqedi sibalaxaze kanjalo nezingane ayakhiwe imizi ukuze isizwe senkosi sikhule sibe sihle. Ngempela ngokwenza kanjalo ngicabanga ukuthi sobe senze kahle kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi abalale bazojabulela nawo babudube. Ngiyabonga kakhulu ithuba enikeza lona ngithi nakubalalela emakhaya. Ngisale kahle.
Kukhulu ke mfokamkomo ngusomnotho khonapho ke esithi ngcono sishade. Singagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezitshiyeneyo. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF Party amapolisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo. Izakhamizi ezakha ikilinika eMathewini North zicela uncedo kuZulu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo ngumthembo sithembayo uKeep Student City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.